sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje kubhubhe abantu abangamachumi amabili bobulawayo bebulawa yiCOVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisikhombisa 68.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile.
Udlakela lweSouth Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni bezilodlakela.
Ukuphuma kukamakomborero aruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha.
Osakhulayo webandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso ngemva kokubika kwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe kulokhu evalelwe ngoba sevuselelwe elinye njalo icala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chume amabili kobulawayo izolo bebulawa yiCOVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Ugatsha lwezempila kahle luthi inani elababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele ledlule inkulungwane ezintathu 3110, okulinani ebelingakaze libonakale selokhu leli gciwane laqhamukayo. Njengensukwini isabelo esikhokhelayo ngesemashonaland west asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebehahabe isigodwa 9,888,846. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abangelazithupha zokuzalwa ngezizathu ezijiyeneyo, ikakhulu labo abasebenza emapulazini lasemigodini lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu bathi bakhathazekile ngoba belakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngenxa yokuswela incwadi lezi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umuntu nxa ehlatshwa lijekiseni kumele aveze isithupha sakhe ukuze wazakale ukuthi ungubani, njalo kufakwe imininingwana yakhe kugwalo lwasebehlatshiwe. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abangelazo izithupha. Abanye babo ngabalabazali labokhokho ababuya kuleli kudala bezodinga imisebenzi bevela emazweni afana leMalawi, iMozambique lamanye. Abakhulume lalomsakazo eLion's Den esigabeni seMashonaland West kanye labasebenza bucwadlana lalindawo epulazini lako Nathan bathi lanxa befisa ukuba bahlatshwe kababoni lokho kusenzakala ngoba izithupha zokuzalwa abalazo. Omunye wabo kungosakhulayo umnumzana George Chasara, yena oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ongelazo incwadi zokuzalwa.
Zinorwadza zinorwadza azina chithupha auzireza ausubaiva indotoda kati nyee kuti kunodiwa chithupha itonzi kuti anzi iye vachafambe ichi bati zvinoda chi chithupha varipo varungofo vamwedzara COVID afana COVID vamwe uchachiya takatonzwa vamwe vakabatiwo vari mufuti womunhu mugoro remasitenza mwekumadhiwo.
Isifiso sokuhlatshwa nginaso kodwa inkinga isekuthini angilaso isithupha, ngoba ukuthi umuntu azahlatshwe kufunakala ukuthi umuntu abe laso isithupha. Ngoba ngokuzwa kwami uma ungelaso isithupha umuntu akahlatshwa. Ngibuhlungu ngakho lokhu kakhulu.
Unkosikazi Thokozani Magenga, yena oyisakhamuzi seLion's Den, uthi banengi ababhekane lalolu dubo ikakhulu emapulazini lasemamayini.
yebo wayesimuntu wakho nyase selahlekelwe kakhulu ngondi ngokuthi uhlatshwa kulingelo lomuntu ukuthi abe umuntu ovikelekile empilweni yakhe so nga kungekela ulungisiswa idulo ukuthi abangela sithupha abangela amabhethe bancediswe ngurhulumente kuyake kusitsho ukuthi bonabo beswela ilungelo labo lokuhlala.
Unkosikazi Magenga ukhuthaze iziphathamandla ukuthi zitholise abantu bonke incwadi zokuzalwa ukuze bahlatshwe njalo baphile njengabanye abantu.
Isicelo yisosoniso sicelela abanye bethu kufanele ukuthi ihulumende yenze amalungelo ukuthi abantu bonabo balungisisele izinto ezifaneleyo ngokuphangisa. Ngama-citizen ethu ukuthi sebehlalele yatho kwesikhathi esithi sokufanele ukuthi beyimukele ngurhulumente baphiwe izincwadi ezifaneleyo ukuthi bakwanise ukwenza konke abangakufisa.
Lo msakazo ukhulumisane labenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, bona abathi bakhathazekile ngalolu daba. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Silia Mafu.
Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha. Khathesi nxa sikhangelane legciwane le-COVID-19, sikhangelele ukuthi wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikelwe kulo umkhuhlane we-COVID-19, kulilungelo lomuntu wonke lokhu.
Unkosazana Mafu ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza abantu laba ukuze labo baphatheke kumisebenzi yentuthuko yelizwe.
Akula malungelo okumele ancitshwe abantu mahlayana. Ngakho ke uhulumende kumele ayekele ukubandlulula abantu, wonke umuntu athole ilungelo lakhe, wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikeleke kuleli gciwane.
Lo msakazo uxhumane lomsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro, yena ongathandayo ukuthathwa amazwi kodwa uthembisile ukuba uzoludlulisela kwabaphezu kwakhe lolu daba. Ngimele Studio 7 ngiseLions Den eMashonaland West, yimi uMavis Gama.
South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Kubikwa sokufe abantu abangamachumi adlula isikhombisa 72, kwabotshwa abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu ayisikhombisa 1700. Sixoxele ngcwethi kwezemithetho umnumzana Busu Moses Banda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, e-Africa Diaspora Forum.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo, ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo. Nakhona endaweni eyithile bekulokhu kusabonakala abantu bebuthana befisa ukuhlasela, kanti endaweni eyiningi sokube khona ukubuthana kwabahlali bevikela ukubhidlizwa nokuhlasela la kweyitolo neyindawo ozokwenzela amabhizinisi. Kanti ke njalo kodwa siseza ukuthi umsongo sekukhona ukusonga okuningi lapha nje okwabantu abafuna ukuhlasela.
Lona udaba luka mnumzana Jacob Zuma luhamba njani? Sizwa kuthiwa sokuqalisela ukukhulunywa emthethwandaba, ungasitshela ukuthi kuhamba njani
empeleni? Izolo udaba lokucela olokubeka isicelo esokuchitha lesi sigwebo esethulwa inkantolo yesekela mthetho selizwe, liye langena icala enkantolo yesekela mthetho selizwe, okusho ukuthi usuku lonke nje okungaba ngamahora alishumi beludikidwa lolu daba. Kodwa isinqumo siye sabekwa okusho ukuthi kasizange siyethulwe izolo, sizokwethulwa emalangeni nje ambalwa alandelayo, mhlawumbe phakathi kweviki kumbe kuleli viki elilandelayo. Sokusalele kuyona inkantolo yesekela mthetho selizwe ukuthi sizokuthi isinqumo sayo sithini. Nakho abameli bakhe owayesengumongameli ngempela umnumzana uZuma kade bebeka ukuthi akuzange uhambe ngendlela okufanele uhambe ngayo ukugwetjwa kwakhe ngoba akakazame phambili kwenkantolo njengokwenziwa wonke umuntu okusho ukuthi ilungelo lakhe elokubekwa kumbe ukuthathwa ngokulingana kwakhe wonke umuntu emhlabeni esikubiza ngokuthi ukulinganiswa kwabantu bonke liye lasuswa kuye ngoba yena uye wathathwa njengomuntu mhlawumbe okade engumongameli okusho ukuthi akasalinganiswanga nabo bonke abantu liye langahlonishwa.
Sizwa kuthiwa sokuqalile ukusilela ukudla lamafutha ezimoto lokunye okunjalo. Mubo okunganani umumo?
Ukudla khona sokuqalile ukungatholakala endaweni eyithize kanye namafutha imoto. Lokhu kubangelwa ukuthi ikakhulukazi kusifunda saseKZN saseGauteng. Lokhu kuhlasela kuye kwahlasela lezo zindawo lapho okuthengiswa khona amafutha imoto kanye nezindawo kumbe izitolo ezidayisa ukudla ikakhulukazi. Bese kusithi ke labo abanikazi beyimoto ezithwala impahla sebethethe isinqumo sokuthi izimoto zabo zingahambi emgwaqweni ezithwala amafutha ikakhulukazi uShell no BP ngoba kulezi zifunda sebethe imoto zabo kazizwa ukuthwa ukuthuta amafutha ziwahambisa lapho adayiswa khona ngoba zisesaba ukuhlaselwa ngoba sezihlaselwe kakhulu kulezi zifunda. Kanti ke ukushiswa kweyitolo ikakhulukazi ezidayisa ukudla sokwenza ukuthi abantu baqale nokuthenga ukudla ngokwesaba lokho esikubiza ngepanic buying besenzela ukuthi mhlawumbe bangatholani banokudla njengalokho nomongameli wamemezela ukuthi sokungenzeka ukuthi kugcine kungathokushoda ukudla kumbe kusilela lokho sokwenza ukuthi abantu bathenge amafutha eimoto ngokwesaba ukuthi mhlawumbe bazabuya phele bagcwalise imoto amatanki nalapho isidingo singekho kwenza kanye nokuthi abantu bathenge ukudla ukuthi bagcine ukutholakala ezindlini okusho ukuthi lezo yitolo ebezisavuliwe sezigcwele kakhulu abantu abahamba besiyothenga khona okusho ukuthi makungaqhubeka ngalindlela ikakhulu kulezi zifundo ezimbili sokungatholakala ukuthi okwamaviki mhlawumbe ambalwa alandelayo kungasilela kodwa uma kungaphinde kubuyele kutholakale ukuthula lezi nto sicabanga ukuthi zingasheshe zibuyele esimene esilungileyo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi kwezemithetho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezokazi le-Africa i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Ubandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso senkulungwane ezilitshumi zamadola 10,000 Zimbabwe dollars izolo ngemva kokupika okwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe ulokhu evalelwe ngoba elelinye njalo icala lapho ukukhululwa kwakhe okwesulwe khona ngumthethwandaba i-revocation of bail ngesiNgisi. UHaruzibishe uvalelwe ngomabasa ngemva kokwetheswa isigwebo somnyaka olenyanga ezimbili kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla udlakela. Izolo umahluli we-High Court uJustice Webster Chinamora uthe kumele akhululwe nge-bail ngoba elawo amathuba okuphumelela ekuthini isigwebo sakhe silahlelwe kathana. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Khosa Mncube utshele inkundla yeZim Live ukuthi uHaruzibishe kasoze akhululwe kathesi ngenxa yolunye njalo udaba. Lanxa kunjalo isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi bayasamukela isinqumo sayizolo.
Ukuphuma kukamakomborero Haruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha asekwenzile kodwa sibuhlungu ngokuhlala kwakhe ejele okwenyanga ezintathu ngoba sikubona kuyindlela uhulumende ahlukuluza ngayo amalunga eMDC labanye abantu nje abalombono ongafani lowezano. Ukhona phela umkhubo osetshenziswayo okuhlukuluza abantu ababiza ngesiNgisi bethi yilofe. Lokhu yikusetshenziswa kumthetho ngendlela ezingajabulisiyo, ngendlela ezilohluku, ngendlela leyane eyokwenza ukuthi abantu ababhikisayo bezibone vele besiba lamacala bona bengabantu abangelacala. Kungaba futhi indlela eyokuthi abantu abaphikisayo befakwe emajele bengathoniswanga amacala ona lawo, kuyokuthi abantu lawo behlale izikhathi esiningi kakhulu emajele kodwa bengagwetshwanga. Lokho siyakusola sibili.
Lihlezi likhala ngokuthi imithethwandaba yeZimbabwe isebenza isekela uhulumende lezanu PF. Kodwa ukukhululwa kukamakomborero lokhu abanye bengathi kuveza ukuthi imithethwandaba isebenza izimele, nanku usekhululwe. Ungathini ngalokho?
Imithethwandaba yeZimbabwe isebenza imele kuhlangothi lwezanu PF. Imithethwandaba yaleli lizwe itholakala ithonisisa amalunga eMDC kuphela, ngoba amapholisa kabophi amalunga ezanu PF, kubotshwa abeMDC Alliance kuphela. Ngikwanisa ukuthi nginike umzekeliso wokuthi yena uMakomborero Haruzibishe ube lelinye icala elimayelana ngokwephula umthetho we-COVID-19. Kodwa ungakhangela amaviki adlulileyo, uRichard Moyo owezanu PF ube le rally emathi north, we rally le ambonanga polisa njengoba umthetho wephosa nomthetho okhona lapha ezweni okuhlukuluza ukhuluma ukuthi umuntu kumele aye emapholiseni. Usithi ukuthi umhlangano lo owa-addresswa nguRichard Moyo kwakumele u-applyele emapholiseni. Umhlangano lo wawulabantu abaphezu kwenani e-50 abantu, ule more than 50 abantu. Umhlangano nalo abantu babengagqokanga ama-mask, abanye vele besenza santando kungela lokho esikuthi ngesikhiwa thina i-social distancing, kungelakho nokho kunanza imithetho eyokuvikela i-COVID-19, njalo azange sizwe ukuthi kulabantu ababotshwayo. Singawuthatha lokhu sibe sesithatha thina iqinisa elithi lona kube labafana abathathwa be-MDC Alliance ababotshwa ePhumula bekhokhela mu-organizing secretary uCalvin Moyo. Abathathu laba kwathiwa bona bephule umthetho we-COVID ngoba behamba bekhankasa nge-voter registration. Khonoku vele kuhle kutshengisa ukuthi indaba eziyabe ziphuma kumthethwandaba zindaba eziyathola abafana abe-MDC kumbeni amalunga e-MDC eyiwo agwetshwayo kumthethwandaba.
Umnumzana Sweden Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udlakela oluseSouth Africa kumele luqedwe ngokuthula ukuze kube lokuthula esigabeni seSADC. Umnangagwa ubesethula amazwi la edale lePolitbureau. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeZupco isehlise imbadalo njalo yengezelela amabhasi athwala uZulu emalokitshini. Uhambo lunye ngebhasi solubiza amadola angamachumi amane, i-$40, kuthi ngekhombi sokungamadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha, i-$60. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Alo ke Studio 7, linjani khona ngapho? Hayi, thina ngapha kunzima ekhaya eZimbabwe, umkhuhlane we-corona. Hayi, corona lidla amahabula, kuzima ngapha. Ngicela limbhadise lapho. Ngidinga mtanami unya shapulu kuipa ngamcina ese Harare kuwathana tu so angwazi lapho khona kagesi ngicela lo umlayizelo lufake eredweni ube isimemezelo isicelo sami udinga ngubaba wakhe uAmoni Ncube inamba zami izozinezenzendeka zezifuni ngicela limphathisi kakhulu bantu
yebo 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 kustudio 7 linjani lonke ntungamili nkomo hayi thina nje khona ngapha sikhala ikorona nje kuthi ngabe abantu bonke bahlatshwa ngomkhuhlane lo wekorona uzaceda abantu hayi ngigama nguEmmanuel Mdlunga ngapha eHarare
salibonani kustudio 7 labalaleli bonke ngicela ukusizwa lapha kustudio 7 ngumama ogulayo okuthiwa uMavis Nyathi owazala ngo-1973 olomama wakhe okuthiwa ngusehlukene Josephine Nyathi sodwa sewabhubha umama wami lobaba wami angimazi kuthiwa ngu-Steven Moyo ubaba wami kuthiwa wavela eMberengwa esigabeni sokuthiwa iNdundungwane wazalelwa khona kuthiwa uSteven Moyo wayengu-tailor ethunga izigqoko so mina ngumntana wakhe kuthiwa wakho wangithatha wangitshontsha esahlala kobulawayo wangithatha wanginikeza ibizo wathi ngutendayi so mina ngilapha ngazalwa ngo-1973 ngiyagula ngicela ukusizwa ngestudio 7 baba ngiyathemba ukuthi irekhodi yami ndizayibala emsakazweni ngicela ukuncediswa olomunye omaziyo uSteven Moyo
mbingelele 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 lapho mbingelele umthwakazi omuhle ngithi umthwakazi omuhle kayibambe njalo le indaba kuze kuyefika leso sikhathi sokuthi siyodibana khona
Hallo kustudio 7 okhulumayo ngumabaso egezi esigabeni sasimaphisa lapha bengicela basakazi bestudio 7 leli zami ukufundisa nge-COVID le khona ungathi abantu bakithi abanye ba-ignorant inyana kodwa bakhangela abantu baphela lapha but hey corona kayikho njani njani kodwa abantu baphela phambi kwaba bekhangela ngiyacela sinxa lingathilani cele nabezempilakahle bekhe bephume emaphandleni lapho befundisa abantu ngalo mkhuhlane ngoba bazaphela abantu lapho emaphandleni ngaloba sasephansi kakhulu ngiyabonga
salubonani bantu bakastudio 7 siyabonga ukuthina isincedisa ngokuthi sisakaze ngekuseni yanamhlanje siyabonga bantu cela abantu beqaphele izano abantu abaqaphele izano izano lezithembiso eziningi kakhulu uma sokusika kuma-election ilezithembiso eziningi kakhulu abahlakaniphileyo siyacela abahambe bayothatha ungathiwa lokhu behambe bayothatha ungathiwa lokhu behambe bayothatha bedle befake ezindlini befake ezikhwameni bedle ngoba kuyafika manje isikhathi sokuthi irobha abadala irobha abantu siyacela bantu abadala bakawahlakaniphe labo bekubahlakaniphe sisegangeni manje sisebenza nzima nxa ukuthi babe lokhu bevotela izana ye siyacela shem abantu ngelanga lokuvota bayakwazi ukuthi fanele benzeni ukudla bathathe bedle konke ofanele benikwe izana bakuthathe ngoba ilezithembiso eziningi masokusiyavota ilezithembiso eziningi siyayazi izano sesiyazi ilezithembiso eziningi masokusiyavota abadala labanye labancane abancane abatsha labo banibani abathathe bedle befake eziphaleni bedle kodwa masokusiyavota bayakwazi ufanele benzeni into fanele benze siyabonga abantu seMpumalanga ngokuhlala ngiselupano ngokuzalo siyabonga igama uNdumiso
salibonani kustudio 7 okhulumayo uJosephat Moyo engathi audio mayingafundwa ayisizo kuyakhulu studio 7 amabandla kithi umthwakazi labo MTC Alliance kodwa esikufisayo ukuthi ube ziyabambana lelama amaphathi la asali imthwakazi la iyazama ukulwelilisa le-MDC kodwa singabehlukanisa laba bantu ukuthi ikhiphe iZANU-PF kuyoba nzima thina into esifunayo bandla elizokhipha iZANU-PF ukuthi kuthiwe umuntu uthola amasitha angcono or ukuthi ahole kakhulu thina singeni ndawo lo umthwakazi le-MDC Alliance mabona befisa ukuletha ubuhle eZimbabwe abahlangane bakhulumisane laba bantu kube into yi-1 kodwa ungathi la uvulo kwakho kuyele lalwane vulo kwakhe izigodogodo zonke ezingeke zakwanisa ukuwina iZANU-PF inkinga yethu ukuthi omunye umuntu uyabefuna ukuthi awinele esikhwameni sakhe kuthe nthola ama sitha amaningi ngizoba lamashezi lama hayi thina lokhu haye manini kancane sifuna ibandla eliyokukhipha iZANPF ngiyajabula le audio mayingafundwa
sanibonana ekuseni balandeli baka Studio 7 ngu-Ed lo okhulumayo umfana walapha nempo wenze plant ngokukhulu ukudumala bakithi ama-videos asiyabone lapha kubafowethu beluthi impahla asiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uzwe ilanguage ekhulunywayo ezweni lakithi isikhulunywa khona lapha empahleni aniboni ngani bafethu ukuthi le nto iyothi mayijika kusasa kuthiwe abantu ababelutha umnotho ngobani njengamanje baqalile ukuklina amamolo abantu balapho kulawo mamolo kuthi ukuthi sebezama ukugeza igama labo ukuthi kuthiwe hayi cha abantu bebelutha nje laba abangaphandle bafethu mane enze ezinye izinto nibozenza ngokukhulu ukucabanga sihambile sezweni labanikazi asicela nje ukuthi nihloniphe uma usukutshontshile lokho kutshontshile akube ngokwakho kufihle ngaphansi kombhedha hayi ukuthi uzoyenze nevidiyo ujabulela utshwala nje uthole utshwala uthole igrosari asiyiphatheni kahle bafethu ibuhlungu inhliziyo yami ngale nto eyenzakalayo ngoba kusasa kuyovuka sekuyi-xenophobia bese kuthiwa abantu be-South Africa barongo
salibonanye kwi-Studio 7 abasakazi bonke kuzindawana zonke siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona thina siyalalela njalo siyawuthanda lo msebenzi eliwenzayo selengathi ngaqhubeka sethule izindaba ezinhle mina into engifuna ukuphawula ngayo yindaba engiyiboni isenzakala lapho siyibona kuma-social media ongawuthi sekhona amanye amadoda abomama bendaweni yasempumalanga sesishona emashonini asebehamba kodwa bebonisa ukuthi labo bakhona baphathekile endaweni yokuluthwa njalo babona kuyinto enhle kakhulu leyo ukuthi kambe le nto abayenzayo ababoni ukuthi bazoqala izonophovia futhi yazi ningazi ukuthi ngempela abantu beseshonini benjani babona bejabulile ngempela abanye bathi amabhiya nankamba utshwala nampho bukhona inyama ikhona ngapha bosiphingo abanye babonakala sebuthi abanye bathi manje inkinga sekuyoba yibhoda ngempela ngiyacela ukuthi le nto beke beyibone ngelinye ilihlo ngempela le nto le izodala izonophobia laba bantu kade benza bangenelani entweni abangazaziyo kuthi sebengena sokuyiwa sebehamba phambi inyaya uthemba ukuthi yibo asebeshisa South Africa laba bantu bazosifaka enkingeni kithina ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ucuku lodlakela siyabonga kwezemelika abantwana baleminyaka yokuzalwa edlula ichumi lambili 12 labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngobuningi lokhu kukhangelelwe kubangela ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus okuthiwa yi-head immunity ngesilungu ngoba abantu phose bonke bayabe sebehlatshiwe sikhuluma nje abantu asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebesedlula izigidi ezilikhulu lengxenye 159 million. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esabelweni seCalifornia umnumzana Julian Bebe.
Ngapha kumango weCalifornia iDelta isingenile kodwa hayi kayikahluphi kakhulu kakufani lendawo ezinjengabo Missouri labo Arkansas. Ngale kuzwakala sili sokukubi abantu sebethwele nzima sebegula ezibedlela sezigcwele ngapha eCalifornia bekusangani kusangcono kodwa labo sebekhangele sebevula amehlo sibili ngayo yona linto sebeqalisa ukutshela abantu ukuthi labo bananzelele ukuthi bangawubambi lo mkhuhlane
ziyavulwa yini indawo ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela imidlalo kuyavulwa yini kumbe kulokhu kuvaliwe
ayi amabhawa le ndawo zokuzijabulisa hayi sokuvuliwe sibili abantu sebezikholisela ikakhulu kubonakele ngo-July 4th lapha ngozibusi walapha eMelika hayi abantu bebezijabulela sibili beziqolotshela hayi akusela lutho besebezikholisela abantu hayi akulahlupe sokuzaduba nje nalinto isivuka njalo yena lidelta isiqala njalo
umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesiqintini seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amashumi ayisithupha 68. Udlakela lwe-South Africa solusibanganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lonamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.